esiyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Siyalimuva iro kuza samnika in 1975 emgaga ungale through umgaga u document ukuthi kathe ekwatezi asamfuni tina we selected him for that post but tina futhi sithi hayi sesidakwelayo.
Abanye abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho lezandla bathi bafuna umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni.
Bani ongama athi nanguyana umntwana ofunde imisebenzi yezandla kuNational Service. Indaba lolu hlelo luqale lapho ngo-2000 kuze kufike namuhla and akula mpumela imisebenzi yezandla abayifundiswayo. Ikuthi bona iZANU-PF ikholwa ukuthi umsebenzi wezandla ikutshaya abadala.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo sebesole inkuthazo yabalwa impi yenkululeko abathi uhulumende kumele aphendukise uhlelo lwe-National Youth Service. Bawisa izimathonsi abantu abaningi eSouth Africa namhla okugoqela abeZimbabwe abafake imali zabo kwenye inkampani engelamahofisi ebebathembisa inzuzo enkulu i-MMM. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho lezandla abangasathabeli isimo seZimbabwe okwamanje bathi bafuna umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni ngoba bebuhlungu ngendlela asebebulele ngayo ilizwe ebelinconywa ngabanengi ukuba ligugu ngezansi yezwekazi le-Afrika. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokwethulwe emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe Media Center eHarare lamhla emini ukhokhelwa ngumnumzana Bernard Manyadza owayesaziwa empini ngegama elithi Comrade Parker Chipoera. Bebethukuthele abayisitshiyagalolunye laba bethi baphatheka empini yenkululeko ngenjongo yokukhulula uZulu osegqilazwa ngumgabe ukuba athole inhlalakahle amalungelo akhe kikho konke ube khona umbuso kaZulu hatshi lo osukhankaselwa ngumongameli labamlandelayo ngokubandlulula abantu bekhethwa ngemihlobo ukuba umuntu ungowasiphi isigaba langombala wejwabu. UManyadza uveze ukuba abanye babangenela umhlangano lentathela izindaba iningi labo ngabalwa bekuzinga laphezulu lobukhokheli ku-High Command baphatheka kusinqumo sokuletha umgabe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU-PF ngemva kokubhubha kwamnumzana Herbert Shitepo ngomnyaka 1975 phansi kwesinqumo esaziwa ngokuthi Mugagawo Declaration, kungakho beseselawo amandla okusiguqula leso simo kusukela lamhla.
Siyalimuva iro kuza samnika in 1975 emgaga ungale through umgaga u document ukuthi kathe ekwatezi asamfuni tina we selected him for that post but tina futhi sithi hayi sesidakwelayo.
Kungakho uManyadza ethi befuna asuke esikhundleni ngoba esehlulekile ukulikhokhela ngendlela eletha umbuso kaZulu umgabe engasafanelanga ukuncintisa la kukhetho oluzayo luka-2018.
Sicalise idebate leyi ukuthi abantu bakhulume phezu kwengxaye leyi ukuthi abantu bayazi ukuthi they have the right, the ultimate right yokuchiza ukuthi ngubani kuzabe umkhokheli wabo.
Iqula leli lithathe njalo leli thuba ukusola indlela umhlangano wabalwa impi yenkululeko lomgabe owaphathwa ngayo bethukuthele ngoba kwasetshenziswa imali kahulumende ukuqhuba njalo bethi abanye babo bathengwa ukuba benze uphumelele. Abayisitshiyagalolunye laba bachaza umhlangano weviki eliphelileyo njengethuba elimotshakeleyo ngoba kungekho okuphumekiwo njengoba umgabe ebenze inhlekisa baphathwa okwensane abawungenayo. Lokho ababethe bazakutsho abanye babo ukuthi umgabe kumele atsho ozamelama akhuza umkakhe ukuthi akhethe amazwi akhe lapho ekhuluma emphakathini lokuthi angasancintisi kukhetho olandelayo akula waba lesibindi sokukutsho lapho sebekhanyelane laye. Bathi kwaba ngalesi simo ngoba iningi labavunyelwa ukungena lomhlangano kwakuvele kungasibantu abalwa impi uqobo njengoba abaziwayo ukubalisa unkosikazi Margaret Longo bavinjwa ukungena. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba olufanayo abasakhulayo bamabandla aphikisayo sebesole inkuthazo yabalwa impi yenkululeko abathi uhulumende kumele aphendukise uhlelo lweNational Youth Service. Abalwa impi yenkululeko bethule inkuthazo le emhlanganweni abawenzelo uMongameli Mgabe ngeviki edluleyo. Ontanga abaphatheke kuhlelo lolo esikhathini esedluleyo baziwa ngokuthi ngama green bomber njalo bebesetshenziswa kakhulu libandla lezanu PF ukuhlukuluza abasekeli bamabandla aphikisayo. Osakhulayo MDCT njalo engukansila wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi akumelanga luqaliswe njalo lolu hlelo.
Yazi kuyadanisa ngezinga elingaphezulu ukuthi kuze abantu abathi bona balwela impi yenkululeko sesithi kakuphenduke bona abantu abaziwa ngokusukuluza abazali emakhaya. Ngeqiniso qiniso elipheleleyo mina kangibona ukuthi le mbono lo uvele kubalweli bempi yenkululeko uvele kubantu abazenza bona abalweli bempi yenkululeko ngoba abalele bempi enkulu wabona ukuthi amabhodi ama-green bomber babenzeni kunyanga ephelileyo ukubathela ngamandla ngobatshaya. So akungeke kwenzakale lokho. Lokho kukhulunywe ngumuntu ongasomlweli wempi enkulu kumbe nxa engumlweli wempi enkulu ngaselazi umbono oyiwo awuhambela egameni.
Liyalusola lolu hlelo kodwa abebandla leZANU-PF bathi injongo yikufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lembali yeZimbabwe.
Iqiniso elipheleleyo yikuthi kambe ngubani ongama athi nanguyana umntwana ofunde imisebenzi yezandla kuNational Service. Yindaba lolu hlelo luqale lapho ngo-2000 kuze kufike namuhla and akula mpumela imisebenzi yezandla abayifundiswayo yikuthi bona iZANU-PF ikholwa ukuthi umsebenzi wezandla yikutshaya abadala.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila wakobulawayo njalo engosakhulayo owebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Mhlaka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziphakathi kokuhlela ukuyatshengisela ehofisini yomeli weZimbabwe kulelo lizwe zikhadlaza ngokuthi kwesulwe imithelo ebhadalwa ukudla ukungena elizweni ukuze kube lula ukuthumela ukudla lokhu kuzihlobo labangane asebethwaliswe nzima indlala. IZimbabwe yethule imithelo ekudleni okuqakathekileyo okuvela phandle kwelizwe okulinyathelo elisolwa ngabaningi besithi kalesulwe ngoba lizabulalisa abantu ngendlala. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho esiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esikhulumeni sebandla liqoqa inhlelo zokutshengisela lokhu ele Progressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU. Umnumzana Clement Ncube uthi imizamo yabo yokuthumela ukudla okuqakathekileyo ekhaya ivinjwa ngurhulumende ngemithelo ephezulu. Umnumzana Ncube uthenda wena ezinenge elizweni abantu sebesidla ingqoqo zomlomo ngakho abasebenza eSouth Africa sebethenga konke ukudla ngapha njengoba eZimbabwe irandi seliphelelwe ngamandla. Utusizi ukuthi umthelo obhadalwa ekudleni oqhakathekileyo okufana lempupu, amafutha, amagwili lokunye uphezulu kokuthi kufana lokuthi usuthenge kabili.
Israel kwazi ukuproducer anything at the moment. So thina sikuzuzayo okokudla sibathumela khona ekhaya eborder ngale kuyathathwa. Mama uthenga la mali ukubhadala iJuti. Abantu belambili. Ukubhadalisa imali eziningi iJuti. Uhulumende uyakubhadalisa uyakutshaja so kanandaba labantu abalambayo ekhaya. As long as ufuna abantu balambe ukuze bakontrole kahle.
Wabona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Albert Ndlovu uthe ukubuhlungu ukuthi ukuze abasebenza kwele South Africa bathumele ekhaya nyanga zonke babe bona bebophe zabo izisu kodwa uhulumende ukutshaya indiva konke lokho.
Manje nakhona makusiba nzima kangaka ukuthi ukudla lokho laba abaphandle abalwisile bezamile ukuthi makuye ekhaya kufika uthola ukuthi uhulumene ukhwela phezu kwabantu futhi abaqeda amandla ongakuthi uzogcina uzibona ukuthi kungcono ukuhlala phansi phela.
Umnumzana Ncube yena uthi njengoba uhulumende wethula ngokusemthethweni ukuthi iZimbabwe isesimene esibi ngendlala kusagcekene ukuthi yonke imigoqo evimbela ukutholakala lula kokudla kufanele isuswe.
Thina sithi akuqegiswe umbe akususwe altogether iJuti kuma basic food stuffs ekhaya ngoba imajority yabantu abaable bodied people abantu abakhona ukusebenza bangaphandle kwelizwe basebenzela ekhaya bokusiza abantu abasekhaya abangalaludo.
UNdlovu uthi umbuzo omkhulu ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ungubaba ekhaya abantwana besifa ngendlala kuthi lokho abakuthole komakhelwana ngemva kokusebenza nzima ufike wena ukuchithele phansi.
Lokho sokuvela sobala ukuthi uhulumeni akanandaba nabantu ngoba ngabe le ndaba nabantu impela ngabe uhlangabezana labo ukuthi hayi okungenani masithi laba abaphumele ngaphandle bakulethe lokhu kudla sisebenzisane njengohulumeni. Uhulumeni athi lokho nakwakwenelisayo kubenefite labo abaseZimbabwe.
Umnumzana Ncube uthi baphakathi kokudinga imvumo yokuyatshengisela besethula izikhalazo zabo e-ofisini yeZimbabwe e-consulate ese-Johannesburg mhlaka 22 lenyanga.
Silohlele ukuthi siyinikeza lomele uhulumende izikhalazo zethu singabantu ngoba singamaqembu athile labo laba abathwala impahla umalayisha bathwele nzima endleleni so sokuba nzima ukuthi sibaphathise ukudla ngoba bazokucharge imali ephezulu bese selabo senzela ufika bebhadala imali ephezulu yeJuti.
Loba nje uhulumende sipha abantu uncedo lokudla banenga bathi lokhu kudla bayakuncitshwa ngoba kuthiwa kabasiwo malunga ebandla leZANU PF. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Abathenga impahla phandle kwelizwe baphiwa ithuba lokungena lempahla engedluli amakhulu amathathu amadola i-$300 kanye ngenyanga. Zingedlula imali impahla ziyabhataliswa umthelo we-customs duty kusiya ngokuthi ziyimalini. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kunzima ukuthi uhulumende esule lomthelo kumele awehlise.
Into yokuqala, abantu bonke bakholwa ukuthi i-government ilomlando ukuthi ibone ukuthi abantu bonke bayazuza ama-basic needs afana nalokudla. Ente labo bathi nxa ukudla kungikho lapha ngkhaya abantu benza umzamo ukuthi bakuthenge phandle. I-government kungcono i-create layo i-company conducive ukuthi ukudla kwana kudlule kufike ezindlini zabantu. On the other hand, abalungisa impahla ama-industrialist lapha labo bakhala bathi sebethethelwe i-business ngamakhampani aphandle kwelizwe so labo bathi kungumkhulu lomthetho ukuthi i-government iprotect i-local industry. So because of imicabango engithule yokuthi othengayo akhangela ukuthi into zivela ngapi, ukhangela i-affordability yezinto. But abalungisayo ama-industrialist lapha bakhangelela ukuthi kube le-special protection Iko kubangela ukuthenya imithelo nxa seyikhulunywa izinto ezivela phandle. I-government ayabe zama ukuthi protect i-local industry.
Kodwa ke nxa sikhangela okwenzakalayo kathesi siyabona ukubana kulendlala. Uhulumende kangeke na ehlisa imithelo kumbe ayisuse.
Indlala ikhona iqiniso. Even president swa declare ukuthi sokulendlala sokudingwa uncedo oluvela amanye amazweni. At the same time bayathembisa labo ukuthi no one will die of hunger. Imizamo yayenzwa ukuthi bekhona. So into ekwehliswa komthelo iqhakathekileyo ukuthi thina nxa sikhangelela amalungelo abathengi, into yokuqala ukuthi into yonke ethengiswayo ibe affordable kubathengi bonke, kungasweli umuntu oswela isinkwa because usweli imali yokuthi asithenge. Isinkwa sakhona asitholakale ezindlini zabantu and sitholakale ngentengo efaneleyo. Nxa ukuthi sisuka phandle sichiphe ukudlula esalapha, kukhangelelwa ukuthi even nxa sesidlula eborder ingabi indlela yokufaka iprice yokuthi abantu babe discourage ukuthi bathenge isinkwa sakhona whilst lapha singekho.
Khona lokhu ukuthi uhulumende afake imithelo abantu beletha ukudla, ngokubona kwenu njengenhlanganiso kuyanceda na amabhizimusi elizweni?
Into yomthelo into ekhona emazwe wonke. Otherwise into which we be ngayo ilevel yomthelo yakhona ukuthi kutheleswa malini. Nxa sesikhuluma ngento njengompu, isinkwa, i-cooking oil, i-sugar, i-salt, into lezi they are very basic things. Ukuthi even uhulumende nxa ekhangela umthelo wazo into lezi akhangele ngelihlo elibanzi.
Hello, ngumnumzana Comfort Mchekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Bawisa izimathonsi abantu abaningi eSouth Africa namuhla ukugoqela abeZimbabwe abafake imali zabo kwenye inkampani engelamahofisi ebibathembisa inzuzo enkulu i-MMM. Inkampani le yasungulwa isigilamkhuba sakwele Russia esake sabotshwa njalo sapika ngemva kokutholakala silecala lobuhuquluzi kanye lokutshontshela uZulu imali ingangezigidi ezedlula ezine zamadola i-4.3 million. Inkampani le yazise lamuhla ukuthi isizavala eSouth Africa ngoba ingahambanga ngendlela ebeyikhangelele ibhizimusi yayo. I-MMM ibithembisa ukuthi ungafaka imali engange 5,000 rands ngemva komnyaka ubuyathola i-183,000 rands okuyinzuzo ebikwa ihuge abantu abaningi. Amankampani anje aziwa ngokuthi yi-Ponzi scheme ngesiNgisi. Amapolisa kwele South Africa ebevele ephakathi kokucwayisisa ngodaba lwe-MMM ngoba anakanela ukuthi inkampani le ibisenza into ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into ebisenzakala nge-Triple M ukuthi nxa betsho bona bathi abantu abefaka imali encane bakade beyithola. Kube sofala laba abafaka imali ezinkulu, ukuthi nxa wena ufaka imali encane bakulayela umuntu oseduzane ongamfakela imali kumbe nokwelinye ilizwe eliseduzane, but ukuthi nxa uthi ufaka like 100,000 kusiya phezulu ubuphiwa i-account yaseRussia, oke usenza ukuthi vele into yakhona ihle ibe ibonise ukuthi kulesandla senifene phakathi. Kodwa abaningi laba abanye kulabantu esengibabonile mina abalabo 15,000 bazama ukubathatha sebela one week, 2 weeks bezama ubathatha besehluleka. Kulabanye abalabo izimali ezingani zincane labo nabo bathi basazithola kodwa omunye esembabonile abangafika abane ngabafuna ama 10,000 siyaphezulu bayehluleka ukuthi bathole kanti kulabanye futhi njalo abanye abayenza izinto zenkani ukuthi abafuni kulalela nxa betshela ukuthi hayi lento leyi isiduka baloku besaba ngumsindo bathi bona sibatshela amanga
bakhona yini obaziyo abafake imali asebedliwe njalo bathi yini okwamanje
abantu bonke even labo abasazama ukuthatha izimali zabo basaselethemba lokuthi mhlawumbe lento ebhalwe emaphepheni ngabe ngamanga basethembele ukuthi basazoyithola imali yabo
ukhona kahle kahle li triple M ilama office yini lapha abantu abangakhona
into embi ukuthi akula muntu oyazi ama office ayo njalo ayila into engasingathi sina yi central account ukuthi kungaba nje umuntu eyedwa ukuthi welong uyo edle izimali zabantu osokusenzakala ukuthi abantu kuthiwa uyavulelwa i account lapho ufika uzilogele on wena ku internet ube uziranele i account yakho ukanti yiko sokusethusa kakhulu abantu ende sebesenza lokuba ukuthiwa ngama panic withdrawals ngulo lalo osezama ukuthatha imali yakhe ukanti uzuthole leyo mali kube lomunye umuntu kwenye indawo ojoinayo lenga ungasabanga lalowo muntu ojoinayo kuba nzima ukuthi uthole imali yakho kukanti ngemva kwaloko sokwenzakele ukuthi idaba soliphuma indawo yonke ukuthi sokudubukile akusela muntu okhanya esaselesifiso sokuthi abuye aphosele imali yakhe okubonisa ukuthi kuzoba nzima ke bantwini ukuthi bazithole izimali zakhe ikakhulu labo abafake izimali eziningi
lo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection usikhangela inkuthazo yababe ngabalweli bempi yenkululeko eyokuthi uhulumende kumele aphenduse uhlelo lwe National Youth Service nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana nge WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli inkomo lomunye wami utatenda gumbo.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuxokozela kwemkhankaso wokudinga usekelo kwamabandla athela ama-Republicans lelama-Democrats kukhetho lwama-primaries ukuze kutholwe ozamela ibandla kukhetho lukamongameli kwele Melika kuqhubekela phambili. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi akula sizathu sokuthi bebonakale bejabulela ilanga likaZibuse ngesikhathi bebhoda amazwe bedinga imvuthu zokuziphilisa. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya oxoxela abanye eHaberone kwele Botswana.
Weqa umncele ongekho emthethweni ukuzithola usebenza gadala lemaplazini kanye lokuthelwa imvubu ayisiwo zibuse iningi lezimabelela umcabangela lapho kuthathwa umbuso kwabelungu kodwa iningi lizithola libanjwa ngamandla okuphuma elizweni lisiyadinga ukusiphilisa eBotswana lapho ongundoda zibonele impilo ingancengi umnumzana Dumazile Sibanda uthi akulazibuse angakhuluma ngaye uma elokhu ehlupheka edinga umsebenzi kwamanye amazwe kukanti abanye badla bubodwa bekhomba ngophakathi
As a young Zimbabwean independence, angiboni umusulwa wayo ngoba siphika kanzima siyeqa amabhoda siya kwamanye amazwe ifike besiphathe kabi khona ngathi sibotshele ukuba ama-illegal immigrants siphinde sifike ekhaya siphile impilo ezinzima. I believe ukuthi independence iphilwa ngabantu abayizinothi bona abantu abaphethe izikhundla eziphezulu abadla bebodwa phezulu khona ngale.
Kukanti unkosazana Jennifer Leya uthi ngabe uzibuso oqondileyo abantu kumele babe eselizweni labo belemsebenzi eqondileyo
ingaba yi-independence bani esikhuluma ngayo ngaphandle kokuthi ilizwe salithatha emakhiweni kodwa kinxanye ngaphandle kwelizwe ngihlupheka akusiyo independence kimi ngoba engufisayo ukuthi ngabe niselizweni lami ngilomsebenzi omuhle ngiyaqhubekela phambili nge
Usisa Mkandla yena ubona umhla ka 18 Mabasa sekulilanga nje esithi kumele kube lendlela eziqinileyo zokuletha uzibuse ozapha amandla omnotho ebantwini
hayi lapho kusela independence sibili sesicelebrate ibizo nje into okumele ukuthi yenzakale ukuthi sihlale phansi sizinuke amakhwapha sibone ukuthi singenza njani ukuthi siqhubele phambili ukuthi kube le independence eqotho kundaba zomnotho welizwe lendaba zepolitiki yikho lapho singathola khona independence eqotho kodwa le esiyiselebrate mhla ka 18 hayi akulalutho sibili
ngelanga likazibuse iofisi emele izimbabwe kele botswana iyande ukuba lomkhosi ukunanza ilanga leli kodwa ngesikhathi uhulumeni wezimbabwe evuma ukuthi isikhwama ziyavuza lonyaka akulambuthano oqoqiweyo ngingumartin ngwenya wendaba zestudio 7 ngisavurungu lebotswana
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya ukusanda kwethulwa lidale lomthethwandaba elithethe isinqumo sokuthi abantu abachadileyo akumelanga badumele umakhale khukhwini womunye wabo. Ukuhlaziya lolu daba silo nkosikazi Lilian Mlilo umamoyo ongukansila edolobheni lakobulawayo ixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu belo Gibbs Dube weStudio 7.
Ifone ukuthi ngibambe kunzima vele yomkami vele mina anguthandi ukuthi ngibambe ngoba yena efonini yakhe uyabe lezinto zakhe azenzayo ezisecret ikakhulu ifone leyi iselfone mina ngase ngazitshela ukuthi kona ukukhala ukuthi isele ukuthi ukuthi iselfone kebe kusithi ukuthi umuntu kufuze yena azibambele ifone yakhe athi bambe omunye umuntu mina vele ifone kababa lo wazi wasithiya zange ngibambe
Baba Mkhandla natuta.
Akubona sibili ukuthi kunzima ngoba nzani. Kubona ezinye izinto eziza ngikhweza iBP khona phana efoni.
Baba Mkhandla.
Ngesintu sakithi singasafaki ukuzenzisa kwabantu. Yiyo ngenye izindlela zokuhloniphana naleyo ungaphokudumela nje ulutho lomuntu ngoba ucingo lolu njoba umama esitsho luqukete okuningi. Yebo kambe ayisilo zinto ezilimazayo isikhathi sonke. Abanye babe siyaqoxa indaba zabo ezingaba ze-business, ezingaba ngezompolitiki, ezitshiyeneyo, ezingelani lomunye umuntu. Ngakho-ke sibili mina ngiyakuvuma ukuthi kwethi kuyakhulu laba abasabambe oludala. Hayi, nxa kule nto kumele litshelane yona lizatshelana. Kodwa bakulezi nsuku ngibona ngathi ngabakuvumi-ke khona lokhu yikho ufica zithile izikeyi nsuku zonke ngoba nasebefuna ukuthi balingane okwakho ngokwami benze abakufunayo
kodwa ngenxa sesikhangela phela mamoyo abantu bangathathana sokumele ukuthi ngabanyamanye asikho khonokho
ye liqiniso sibili abantu bangathathana abanyamanye kodwa into ehluphayo indaba yefoni leyi vele iyahlupha ngoba ichithile imizi eminingi indaba zefoni ubaba kangayibambi ifoni kamama umama laye ngangayibambi ifoni kababa ukwenzela ukuthi bahle angitsho ukuthi kuyabe kulezinto ezimpi ezenzakalayo emafonini lapha but khonkana kuqakathekile ukuthi singabambe amafoni omunye lo munye kazibambele ifoni yakhe ukuthi sigcine umuzi wethu imizi ichithekile ngoba abanye ikakhulu obaba babe lama-affairs abo ingxenye esele small house suthethe ifoni kababa wabamba wathola ukuthi kule kuma-messages khonaphana bayabhalelana into zokuthandana abantu basemathandweni kuma-messages sokuqalisa ukukhulunywa endlini laphana endlini akusahlaliswana kuhle ifoni iyadiliza umuzi mina ngikhona ngingathandi vele ukuthi ngiyibambe
ye kodwa kumelanga uphonge ukuthi jazi nje ubona ukuthi uhamba njani
hhayi mina vele kangibambe sibili ifoni kababa ngiyayihlonipha ngiyayirespekta ngoba ngifuna ukuthi ngibe ne-BP i-BP kulezi nsuku iyabulala baba umkhuhlane obulalayo sibili ngoba kuyahle kuqanise yonke into thina silama-BP kathesi ngabona lapha nto babase lo munye umuntu ole asenaye anti kuzahle kumbulala
ye siyakuzwa kakhulu-ke baba Mkhandla akunani yini ukuthi umuntu akhangele ifoni leyo abe sezibonela phela ukuthi kuhamba njani
vele ungahamba entabeni indawo uzahlangana layo ezinye izinto zamapoli abantu engxenye ukuxoxa le ntanga yakho sowabo kungakhathaleli ukuthi umdala okungakanani yilo nalowo muntu ulobuntwana obuthize ngaphakathi kwakhe ikakhulu kubo ntanga bakhe angadlala ngezinye izindlela ezingaqhuka lo omunye ongazange azi isisu sasendaba lokuthi kukhulunywani yena abe sehlanganisa-ke inombolo zakhe zimnike impendulo engayisiyo yiko ubangela ama-BP atsho umama
siyabonga ke lapha be usilalele umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu lo nkosikazi Lilian Mlilo ongukansila edolobheni lakobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale